abantu yibo bona abalesifiso sokuthi aqhubeke siya ku-2030. Kodwa yena njengokukhuluma kwakhe esitsho ukuthi yena hhayi i-two terms zakhe zingakwana, uyafaka phansi amatomi. Angikwazi ukuthi abantu bona bangabe bekuthatha ngalinye ngakuphi. Lokhu kutshengisela ukuthi umongameli ngumuntu ohlonipha akukhulumayo, njalo ngumuntu ayilokhu ayikho khona uma esithi yena is a constitutionalist, ukuthi uyahlonipha umthetho. So ngibona ngani okwenza ukuthi azazize intatheli zindaba ukutshela umhlaba wonke labantu bonke isifiso esikuye esokuthi yena ngo-2030 lo lapho yena uma ngo-2028 njengokuthiwa singathi isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Bakhona Nkomo abathi uMnangagwa ukhohlisa abantu lapha, ngoba nxa kuyikuthi uqinisile ngabe uyabatshela phela abasekeli bakhe kuZANU-PF batshiyane le ndaba ka-2030 le?
Ambona ukuthi kulokunye ukukhuluma okudlula khonokho akwenzayo umongameli ukuthi athi yena mina ngima ngesekelo sombuso. Kodwa phela ebandleni ngale kukhuluma kuthi ibandla leli, ibandla leZANU-PF ngesifiso abalandeli abangabe belaso. Kodwa umongameli abesebatshengisa-ke ukuthi lapha hhayi umina ngizakuma la. Kodwa nxa kuyintando yabantu ukuthi le mthetho ikhona like I always say ukuthi nxa ukuthi i-constitution iyavuma ngezifiso zabantu, kulandelwa i-constitution ukuthi lokho abakufisayo kwenzakale, bangakwenza kuyiwumana yi-democracy. Kodwa phela laphana isikhathi ukuthi yena umongameli welizwe uthini, njalo labantu bona bathini ngezifiso zabo.
Engahlehla umongameli Mnangagwa njengokutsho kwakhe, lizakhetha bani njengeZANU-PF ozancintisa kukhetho oluzayo?
Umongameli wathi khona ibandla leZANU-PF kufanele lihloniphe i-constitution. Lapha sisitsho ukuthi thina ngazobe lomuntu esimfunayo kuzaba ne-congress, abantu bazahlangana ku-congress, kulapha okukhethwa khona abantu abaphansa khona izandla, kumbe lapha abantu abanomnika khona abantu ababafunayo.